ngasuka ngaye kwechitsuko chizungu ngaye kwechitsuko mchevaidzi the same message ngavatshela abantu bonke sataba lingakuyenza indulaiza livopa ekuseni ubuye etownship kombhesi wayesithi yena buti utsangirayo uzabuya ngapha ngolesihlanu so ngilungisa ukuthi ngibiza abantu ngithi sakuzwa last night wawulevuvuzela ubiza abantu ebusuku phakathi kobusuku ukuthi libuye kofonesi utsangirayo uyabuya ayilungisa mna wami mina ngilo mhlangano wami ngatsheli induna ngilo mhlangano labantu bami angifuni noma ukuthi bathathe ama-posters akho bawadabule ngoba kuthi basebenzisa i-vulgar language asifuni lokho siyizinini sifuna ukuthi selelethini elokhu kuthula lapha ekhaya ngase ngisuka sengisiye emhlanganeni wami ngamthola sekhona le moto yakhe igcwele ama-posters kathwangirayo imisa phakathi kwabantu abayenza umhlangano wezanu p f ngashi sengiqeda yena wayesesukuma sesiya ku-master of ceremony wathi lami ngifuna uku-addressa mina ngabesithi ayi wababa nduna kuzasihlupha abantu wazagcina sebetshaya nalapho umhlangano wezanu p f mina ngalicela babandlula ukuthi ngifuna ukuthi ngikhulume lama-supporters ami ngibatshele ukuthi sifuna ukuthi uyesiba nama-election alokhu kujula la unjela wayesethi hayi ngiyakuzwa wena thina sengiyawufuna lawo umhlangano wakho ubuye lawo uzongicela ubize abantu bakho
kodwa lakhuliswa njani lo Tinashe njalo hlukuthi la esezoncintisana lani
njengama-brothers akuya asizange sicabane noma one day labo baba labo sisi khona phekaya bayazwanana sivele kwepolitics ngathi sonke asikukhulumi mina lo Tinashe walothi the same age uTinashe ulesayizi lomntwana wami omkhulu othiwa ngujerry gumbo ngumntwana kimi asiyo ntanga yinye umfana okunye mina ngaze ngayedlula iyunivesithi elangakadala ama-age groups akhe mina ngile-age group yangu mina about 64 years age of age yena ukuma-20 lama-30s asiyo ntanga yami mfana wayizulu this is my first time ukuthi even ngikhuluma la esiphikisana.